sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 26 kumpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli izindaba uFoster Dongozi obhubhengo lesithathu ubekiwe namhla emathuneni esanyathi. Njalo uhulumende uxwayisa ukuthi abake bathintana laye bayehlolwa igcikwane le-COVID-19. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukuthomba isiphathamandla salo kobulawayo umnumzana David Shambare izolo ntambama.
Kubuye enye imota yafika yalimaza emzini wakhe, bazama ukulimaza noma ukuthusela isisebenzi sethu esikhulu uDavid Shambare.
Iningi lithi lifisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono ngoba bekungapheleki lula lo nyaka.
Ndingazi intengo zezinto ziyahambelana lokuphila kwethu, kuze kungasisini ngoba singe siphile singelazo into esivale esifanele siphile ngazo njengenkukhu, isawudu, ithukela khona ukuphetha umuntu ukuthi aphile. Athola nje ukuthi ngithengisa inkukhu yami ibisehle ukundiyela isepha, kuyongasahambelani. Kanti intengo ngaba ziyayehla, kukwanise ukuphila, sikhanango nokuthi sikhanele ukuphila.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Intatheli izindaba uFoster Dongozi obhubhengo lwesithathu eHarare ubekiwe namhla emathuneni esanyathi. UDongozi ubikwa itshone ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Isiphathamandla sikahulumente kugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana, uthi zonke intatheli izindaba ezike zaba ndawonye loDongozi kumaviki amabili edluleyo eHarare, wobulawayo laseGweru, kufanele ziyehlolwa ukuthi azilalo leli gcikwane. Lokhu kwenzakala ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle lusithi abantu asebehlaselwe yi-COVID-19 bafika phose ikhulu 94 njalo labulala ababili eHarare izolo, okutsho ukuthi asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo bedlula kancane inkulungwane 1,200 labulala abedlula amakhulu amathathu i-341. Emhlabeni jikelele igcikwane leli lilokhu limemetheka, njalo eleSouth Africa namhla lithi inani elihlaselwe yi-COVID-19 kulelo lizwe ele-14,796 ngelanga liphezulu selokhu i-coronavirus yaqhamukayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abahlasele indlu yesiphathamandla salo kobulawayo umnumzana David Shambare izolo ntambama, njalo udaba lolu sebelubikile emapholiseni. Okuningi ngalolu daba sekuzweni kumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Ebusuku obudlulileyo kubuye enye imota yafika yalimaza emzini wakhe, bazama ukulimaza noma ukuthusela isisebenzi sethu esikhulu uDavid Shambare kobulawayo ebusuku bayizolo bonovu. Njalo lokhu siyabazi abantu abenza izinto ezinjalo ngabantu abathengwayo abakhunga ngemali ukuthi behambe besethusela amalunga ethu lezisebenzi zethu, wenzela ukuthi wonke umuntu egoqa umsila benze abakufunayo. Cha, thina abe-MDC Alliance sesesaphekwa saqina. UShambare uhambe wayaripota emapholiseni, kodwa lanamhla lokhu akulalutho ngitsho lokutshengisa ukuthi bayazingela lawo abantu. Singabona thina amapholisa engenzi lutho sokukhomba ukuthi engxenye bavela ezibayeni zabo, ngoba siyazi ukuthi kulobudlelwana balabo abasebenza ku security forces abathi ngama uniformed forces bangavele babe lodlabana ukuthi angabe kwenziwe ngenye I section bayafinyela njengochongololo.
Lo umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba. Izolo iningi linanze ilanga lekhisimusi lezihlobo labangani. Abanye besithi akusafani leminyakeni edluleyo ngoba bengelakudla okweneleyo ngenxa yokuswelakala kwemali lemsebenzi. Umfundisi Angliston Sibanda uthi abantu kufanele bekhuleke njalo bebonge lokho abalakho ngesikhathi lesi se-COVID-19.
Ezikho konke umnyaka uphela thina sithanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi sibe labazalwane bethu abadlulile, abagulileyo, abake baphathwa yileli gciwane le-COVID-19. UNkulunkulu wethu esimkhonzayo wabagcina, badlula, basila. Abaningi bakhona ngitsho lathi abafundisi kuye kwasibamba ama-results athi ebuya abuya 16 days sasila kudala. UNkulunkulu usigcinile, sithanda ukumbonga kakhulu uJehova ophilayo ukuthi yena uthembekile. Kanti njalo kubuhlungu ukuthi ngaba abanye bethu izihlobo zethu kakhulu abazane bethu abanye balahlekelwe izihlobo ekade singakhonzilazo. Silabogogo abagulileyo igciwane leli basila, uNkulunkulu wangenela basila. Kuyitestimony enkulu siliswele imilomo eyinkulungwane yokuthi simbonge.
Umbiko wenu owekhisimusi yiwuphi?
Kubazalwane abakhonza uNkulunkulu, ngithanda ukuthi bazalwane amabandla wonke umhlaba wonke jikelele abangizwayo, asibambisenini siqinise sisensukwini zokucina uJesu yeza masinyane. Kanti njalo ngiphinde ngicizelele ivesi elitholakala kuJohane sahloko 3 verse 16 esikhulumbula ikhisimusi, sikhumbula usuku uNkulunkulu abonisa ngalo uthando lwakhe. Lithi iBhayibheli, ngokuba uThixo wawuthanda umhlaba kangaka wazi wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa ukuba ilowo lalowo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungunaphakade. Bese ngikhuthaza abantu ukuthi kasikholwe nini kuJesu kulindodana eyazalwayo inikelwe nguyise ukuze izokuba ngumhlatshelo wokusifela. Asikholwe nini kuJesu ukuze sithole impilo engunaphakade, yena basigcine, asilondoloze, asivikele. Ngiyabonga.
Lowo ngumfundisi Angliston Sibanda esixoxelaye ekobulawayo. Kanti unyaka lo esesiwugqiba ngokunjani kwezomnotho welizwe kanye nakwezombusazwe. Ukucubungula lolu daba siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lesiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland North, umnumzana Belief Gawule endawonye lomgcini sihlalo weMathebeleland South, kubandla le-MDC Alliance umnumzana Solani Moyo onguye osungula lingxoxo.
Ukuthi MDC Alliance yangena ukuyeka emthethweni nangelasikhathi ngilomtshato bengizamtshela because ngililunga lenyusalikansi yonkeseza ngendlela bathi bona ngokwesaba bazokuthenisenithanisa namba sebesponsana labomakhubi bafuna ukudisturba kodwa bayabona ukuyafeyila lezi mali. Into ekhona engimangazayo ukuthi lezi mali abazinike MDCT kodwa i-corruption loku kodwa isikhathi sizabuya abazazibonela khona. Ugawulo wangikwazi ukuhlala kupetsholotsho elokugcina uzile ivini abantu besilwa sekingifaka ikorakathini ezinkweni konetsholotsho abantu abasesilwa bekhuluma amagama amabi thina esintwini esingaze sithethise sithi futhi kwaubani bona abakhuluma abantu bekadela abantu i-corruption. Ugawulo nangokwakhe ukhuluma ikhulumela izane ngoba uyadla nxayeuthi izinto kumele zihloliswe abantu umungu yena ulawo. Soke ekhuluma ephakeni ngoba yasuta labantu abakhe ene ngendlela esibona ngakulo kuzoyenzeka solo uhulumende wezano usekhona ama-policies ezano aso ma-policies afuna ngama-business people. Ngiku-business mina awulamali oyibekayo ebhenki bavuka beyitshintshile nxa iredi bavuka beyitshintshe yaba luhlaza badisayida belele ezindlini lama-costers abo. So yikho engikutshiwo ukuthi bona abantu bezimba ngokuqakathekileyo kakhulu i-youth isikhathi sokuthi 2023 kusetshenzwe nzima ukuze kungene umuntu okwazi ngempilo. Ngithe ngizibuza ngathi i-D kade wasebenza kuphi ngokubana wayepolitician. ekuyeni ebuya impini babona ukufaka kakwazi ukusebenza kwezimo ngakanani bathatha ukusebenza kuyibuchontsha le lama ministers zakhe including yena ugawule ngokwakhe kathesa abantu bakhala ngesinkwa uchontshile wabeke esiceleni sabangani bakhe.
Ye, ngaphambeleni kwalingxoxo mhlawumbe sizwe obekungafanelanga sikuzwe lapho ngizama ukulixhumanisa ecingweni bekule ngxaba ngxoza mnumzana Gawu ingqobe isiku
bana ngicela ubaba lo umoyo zwala umoyo umuntu akade ukukhuluma amagama yini kade ngicela abantu bakulobhelz ukuthi ngibavalele ukuthi imoto yakwatendela bathi ebesenza i-corruption lapho etsholotsho i-corruption asiyifuni amagama lawo ngalaleli i-odo leyo yimi ngikhuluma ngibathuka ngisithi bagangi banika abantu izinkwa nobungani bekhetha abantu abanike umuntu isinkwa ayibloki imoto lela bazitshengisela wonke umuntu isinkwa kade kukhona lapha yimi kade ngikwenza lo kinasungela abantu asezilungiseni njengani ku-MDC Alliance lina lingasetshenziswa linabantu abasetshenziswa vele nasasetshenziswa kodwa asezi achize lutho ngokusetshenziswa kwenu uthi mela sikwenza i-MDC yawe magubhe lesikhathi esidlaliswa intatheni abantu abangene uprezident we-MDC uthwantela yangakabekwa siyabashingela ngapha into yakhona abantu bonke basukuba nguprezident ephathini yakhona bonke bayalwa okukhuluma ngumnangagwa nje ukuchitha isikhathi ngokumnangagwa lo
bela uhlelo mnumzana Moyo.
Baba Gawule, ngiyafisa ukukubona ngoba lami ngumlweli wenkululeko. Sasihambe egangeni singakwazi ukuthi silethe ukuze benefita abanye abantu abafundi labantu abethu besifa ngendlala. Ngicela ube le Christmas enhle yokuyagola amacimbi ngoba nasikwazi ukuthi siza kudlani lami ngizabanibhizi emasimini ngizama ukuhlakula. Ngiyabonga. Lami ngiyabonga ngokufanayo moyo ngikushisela ikhisimusi elihle uyazi njengomlelo wenkululeko ilizwi lelingelethi sonke moyo akulona eshiwo edlule omunye wonke lo ongakazalwa la ileshiwo elinganayo ilizwe lethu okumele sizilungisele thina sodwa kungalamunye umuntu sibe thina sodwa silungise thina sodwa ukwenzela ukusasa lezizukulu ezizukulwana zethu.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleleni North endaweni lomgcini sihlalo eMathebeleleni South kubandla leMDC Alliance umnumzana Solani Moyo. Izakhamizi zemaphandleni zithi zifisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono ngoba oka 2020 esesiwugqiba uzithwalise amagabha avuzayo kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kanye lendlala eqhubeke ibahlasela. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lethu ukuqhamuka kwe-coronavirus kulibuyisele emuva kakhulu kulandela ukuvalwa kwelizwe nge-lockdown ngenhloso yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane okudala ukuthi iningi lilahlekelwe izinhlelo zokuziphilisa. Kungakho iningi elifana lonkosikazi Sibongile Masuku isakhamuzi eNtebe eGwanda ophila ngokuthunga izikhwama ngamanqonqo uthi ufisa ukuthi igciwane le-coronavirus litshabalale ngomnyaka ozayo.
Sikhulekela ukuthi alubani umkhuhlane lo uyabangcono izulu lalo line sithola ukudla ukuthi nxa sithunga izinto zethu sithengisa ke siqale sibone ukuthi siyenzani kulokuthi sicuphe khonapho sisihle ukwenzela ukuthi le banking yethu lengutshelayo ingayo le siyithuthukise sibhenki okuzwayo mhlawumbe umnyango ungathi siphela sile mali zokuthenga inkomo kuvika.
Amazwi akhathekelwe ngunkosikazi yephi mshado isakhamuzi engisinde kwana North othi ufisa ukuthi abantwana ezikolo bafunde kungekho okubaphazamisayo njengalokho okwenzeka lelo nyaka.
Ngabe uNkulunkulu uyasisusela leli gciwana kukhululeka abantwana ikakhulu ngokubana intsha yisisizwe sakusasa. Abantwana bathole imfundo ejiyileyo hayi le imfundo ethole ngabantwana baka-2020 kuhlungu kakhulu ayiselahlonzi.
Esinye njalo isakhamuzi sentsindi unkosikazi Lacy Moyo uthi ufisa ukuthi izulu liqhubeka lisina ukuze balwisane le ndlala.
Sikhulekela izulu, ayikho enye into esiyithandayo empilweni izulu ukuthi lingaba khona, sibuye silime sizuze ukudla. Uhulumende laye lobe sisiza kodwa kube ngcono, kungabili ukuthi abantu vele sesifa ngendlala.
Umnumzana Mbereki Nuku yena ukhalela ukuthi umnotho uthuthuke, intengo zempahla zihambelane lenzuzo yabo.
Esikufisa kakhulu ukuthi ngabe intengo zezinto ziyahambelana lokuphila kwethu, kuze kungasisini ukuba singeze siphile singelazo into esivale sifanele siphile ngazo njengempuphu, isawudo, ijukela khona ukuphetha umuntu ukuthi aphile. Nxa sokungaphezulu kwezinto esizithola nje ukuthi ndithengisa inkukhu yami kwisihle ukundithengela isepha, kuyongasahambelani. Kanti into engaba ziyayehla kwanise ukuphila, sikhanelanga unotho sikhanele ukuphila.
Unkosikazi Opa Mabhena osuke ebhalula kwa-14 ekwanda South uphila ngokuthengisa inkukhu, kodwa layo ukhala ngentengo ehlala igonga.
Ikakhulu intengo layo yesuke ikhwele kakhulu, le mali azitholakali ngoba nxa engamabhondi kugcina isiba ningi kakhulu imali yakhona, kodwa nxa engamarandi aba kuba ngcono, kodwa lawo katholakali. Kodwa sewukhangelele khona ukuthi lathi siyabe sihamba ngomumo, nxa kungamarandi lathi sizithengise ngamarandi ukuthi senelise ukuyethenga ezinye sithengele ukudla. Sikhangelele ukuthi alibani kuba kuyatshintsha kube ngcono.
Umnumzana Gabriel Luphondo isakhamuzi semawane kwanda South uthi urhulumente kufanele abophe eziqine ukuze babe le mpilo engcono.
Urhulumente wethu abe ngumuntu ozaba lo mbono, azame ukubana khona izinto zingakhweli njalo, abondle ukuthi khona imali yakhe le ayinika abantu. Ibhondi lakhe liyasebenza ezweni, okwalo nyaka lokhu sifile kakhulu ngoba ibhondi lakhe lisebenza, kusebenza imali yamanye amazwe. Thina abahlali beZimbabwe le mali yethu kodwa kayisebenzi ekhaya. Ize sikhangelele ukuthi next year urhulumente akubone khonokho, wazame ngamandla onke ukuthi kube lo tshintsho.
Urhulumente uthi inhlelo azisungulileyo ezibaliso le-Transitional Stabilization Program TSP zidale ukuhlaliseka komnotho wakuleli kanye lokuqina kwamandla edola lakuleli lapho liqathaniswa lele Melika. Uthi njalo ukhangelela ukuthi umnotho wakuleli uthuthuke emnyakeni elandelayo ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 uzulu abe sekhomba ngophakathi, kulandelwa ukusungulwa kohlelo lokuthuthukisa umnotho wakuleli olwe-National Development Strategy NDS 1. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ngube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Othilia Sibanda, isiphathamandla esibona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukuthi abahlali baleli dolobho benzani ngalesi sikhathi seKhisimusi.
Engunanzelelayo phakathi kwabomama labantwana labobaba abasebenzela lapha, imali abazithola yazenelisi. Lo wawukhangele uqathanisa lensuku ezidlulileyo sisakhula, uyabona ukuthi kulomehluko. Ngike abaphakathi komuzi phakathi kwedorobho, ububona ukuthi hayi yikhonokho nje, akufani lokweminyakeni, mhlawumbe kungezelelwe la yi-COVID.
Kodwa abakhona abanye yini ababonakala beziphilela kuhle nje besenelisa okwakusenziwa kudala, okunjengokuthenga impahla ezintsha, lama-groceries amaningi ezivela emlonyeni.
Abayenelisayo yilabo abalezihlobo kumbe abalemuli ezingaphandle kwelizwe, yibo kuphela abantu esingathi uyabona benelisa. Kodwa nxa ungumuntu ophila uphakathi kwelizwe usebenza khonapho, ngicabanga ukuthi akulula ukuthi uyenelise. Engunanzelele yukuthi abayenelisayo ngoba phakathi komuzi lapho kuthathwa khona imali ezivela phecheya, yikho okade kulabantu abaningi belindele lezo zimali, okutshengisa ukuthi yiwo kuphela abantu abazoyenelisa ukuthengela ikhisimusi.
Kahle kahle okulokhu kuhlupha kuyini okubuyisela emuva izakhamizi?
Okuhluphayo ikakhulu iqiniso elikhona yikuthi akula muntu osebenzayo. Abasebenzayo bona babayingcosana, la yena leyo abayitholayo ayiyenelisi. ngoba sikhangelele ukuthi leli khefu lizaba lifitshane kakhulu ebantwaneni besikolo lapho kuzathi kuvuthela umnyaka omutsha izikolo zihle zivulwe ungananzelela abazali abaningi sebelindele ukuthi bagcine imali zokuyabhadalela abantwana ama-school fees ngangiqathanisa lakudala hhayi kulo mehluko sibili indaba yamanzi amanzi lokhu eludube edolobheni lakobulawayo lakathesi amanzi lokhu ereshinwa asikawatholi amanzi ngokufaneleyo lokhu abantu betshitsha ezibholaneni besikha amanzi le ndaweni ezingafaneleyo sesincedwa nje yinkosi ethe yanisa izulu lapho esikhongozela khona amanzi aseyiwo asesisiza lokuthi siwasebenzise
kuyikuthi uhulumende engancedisa kungaphi lapho abantu abangancediswa khona njalo kuyini okumele kwenziwe ukuthi kube lobubele
isisombuluko kuleli lizwe yikuthi kube le misebenzi khose kubo bonke ontanga ungananzelela ukuthi ontanga abaningi vele yona into othiwa yikusebenza abayazi njalo lalaba abazisebenzayo kuba nzima ngoba abantu bayagijinyiswa phakathi komuzi lapho abathengisa khona lapho abazama ukuzisiza khona nginakana ukuthi ma kungalungiswa ezomnotho welizwe kulungiswe le ndaba nje zombusazwe yonke into iqonde kusuke i-corruption phakathi kwelizwe into zonke zingalunga
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Otilia Zwanda isiphathamandla esibona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lelunga leqembu lomdumo werumba ele Masendu Boys. Sixoxa ke lo umbi wabo Brutus Ndebele.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngithanda ukubingelela mphathi wentambo, ngibingelele njalo isizwe sonke kuzo zonke nje izizwe zomhlaba wonke jikelele.
Sizwa kuthiwa lile dlalade elitsha.
Ye msasazi omhle msasazi othandekayo, sithanda ukwethula idlalade elethu elisha elika 2020 elisihloko esithi ziyabhavuma. Ingoma ezisithupha, ingoma yokuqala ithi yona Dimuhango eye Masendu Boys. Landela eka Madala Boy and Shining Fellows ethi yona uyaphika. Sekuthi esithathu iginyambila iginizambila ihlanganyelwe ngabaculi abaningi. Number 4 ithi yona ikorobela yona ke iculwe liqembu lecholosho Great Sounds. Landele esihlanu ethi yona amazwi omzali yona ke iculwe liqembu elikhulu iqembu ledumo Sounds. Ubuye futhi esithupha ethi nyalalani yona ke iculwe liqembu leMasendu Boys.
ethiwa Timuhango. Ingoma le layiloba kutheni wasichazela ngamafitshane.
Ingoma ethi Timuhango kusho ukuthi sisegangeni ke ngithe mina ngibhala ngihleli phansi nje uma ngibheke umfanekiso nje wezizalwane zaseZimbabwe sigcwele nje umhlaba wonke ngezizathu eziningi ezihlukeneyo. Kodwa ke kuleyo mmango uthola ukuthi kulobunzima esihlangana nabo singabantu. Uthola ukuthi kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi umuntu afinyelele ekhaya ngenxa yezimo eziningi esihlangana nazo singathandi ngokungasikho ukuthanda kwethu, kodwa ke kungumumo wezwe or umumo wezinto nje or wezenzakalo ezenzakalayo. Yikho ke ngayiloba ke leyo ncwadi eyingoma ekhuluma ngaleso simo. Yikho engakusho ngale ngoma ethi yona Timuhango.
Siyabona ukubana idlalade leli lingani lilabanye njalo abahlabeleli abaculi, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yebo, ngempela idlalade leli linamaqembu amaningi abaculi. Lokho ke phela kukhomba khona ukuthi abaculi njengezithunywa zomhlaba, abaculi isithunywa ngabafundisi namatitshela. Lapho ke sibonisa ukuthi sesingahlangana njengabaculi okubonisa phela uzwano, okubonisa ukubambana, okusho ukuthi singenza lukhulu kakhulu ngokubambana. Kubonisa phela ukuthi abaculi banokuhlangana.
Uhumbi wabo Brutus Ndebele owemasendu boys oqembu lomculo werumba abeledlalade elitsha. Sizaqhubeka ngalingxoxo ngomvulo ekuseni.
Masendo Boys silethemba liukholisile. Ngaphambilini belisizwa njalo umculo kaND Ndona esithi December, efisa phela ukuyabona abazali bakhe ngalesi sikhathi sekhisimusi. Kodwa iningi lithi alenelisanga ukusuka kwamanye amazwe lisiza ekhaya ngenxa yengxaki lokuphithizela okusemngceleni weBiteboard Quarter Post okwenza kube lukhuni ukuchaza. Sihlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Intatheli zendaba uFoster Dongozi obhubhe ngolwesithathu eHarare ubekiwe namhla esanyathi, njalo abake bathintana laye baxwayiswa ukuthi bayehlolwa igcikwane le-COVID-19. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukuthomba isiphathamandla salo kobulawayo umnumzana David Shambare izolo ntambama. Oliver Nelisayo usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.